ekhuluma emkhosini wokwethula ibhajethi leyi, uMnumzana Mthuli Ncube uthe uvili weZimbabwe usatshengisa ukuthemba uhulumende weZimbabwe, esithi lokhu kubonakale embuthanweni yokuthola imibono kazulu ngendleko kahulumende. Kubhajethi yalonyaka uhulumende wabele imali eningi kugatsha lwemfundo ye-primary le-secondary oluthole amabhiliyoni edlula amathumi amahlanu lengxenye i-55.2 billion, lulandelwa ngezempilakahle oluthole lalo amabhiliyoni edlula ngamathumi amahlanu 54.2 billion. Uncube uthe umkhuhlane we-COVID-19 udale umonakalo omkhulu kusimo somnotho elizwe, ngakho-ke bakubone kufanele njengohulumende ukunakekela abantwana kubhajethi yalonyaka.
Provide support to one who touches from PPE. Government acknowledges the plight of the girl child during these difficult times and commends initiatives to reduce their burden. As such, the budget will continue to provide sanitary wear to female learners from vulnerable households. Overall, an allocation of $55.2 billion has been provided for the Minister of Primary and Secondary Education.
Sizathenga ama PPEs. Uhulumende uyavuma ukuba abantwana abangamankazana bathwele nzima ngalezi zikhathi, njalo sifuna ukwehlisa indubo zabo. Sizakupha abantwana imvunulo yokugqoka ngesikhathi besesikhathini. Sizakhupha imali engange-R65.2 billion kugatsha lwezemfundo yaphansi.
Umgcinisihlalo wekomiti yezemfundo edayela iphalamende uNkosazana Priscilla Msiyayirambe Mhlonga uthi lokhu kuyathokozisa.
Ngithabile sibili ukuthi sikhulumile leyida, kodwa kuyamele ngikhangele imali zangikhona ukuthi banxazi zifakiwe. One, zizaphuma yini? Okwesibili, zizahamba yini lapho ezimele zihambe khona? Siyakwazi ukuthi umnyawo lo odlulileyo benginikwe 200 million khathesi unike 500 million e-sanitary way. So kuzamele sikhangele ukuthi bathenga i-sanitary way engakanani. Iviki lona leli elibuya sibuya besisemakhaya sizama ukukhangela ukuthi ingenile yini yona le i-sanitary way asinike yona umnyaka odlulileyo. Kodwa manxa ukhangela ukuthi siqalise vele ingavumi indaba yena le.
Umkhokheli webandla liphikisayo le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthi ulethemba lokuba libhajethi kuzamele ibone ukuba impilo zabantu ziyathuthukiswa.
Njalo kuthi ungathanela ibhajethi yonale kumele sekhulume ngama-figures, kodwa kuyakucele kufuna ukuthi zibone ukuthi ibhajethi le iyayenza izinto abantu abazazibona. Ibhajethi le fanele ibone ukuthi abantu bathole imisebenzi. Ibhajethi fanele ibone ukuthi abantu bathole ukudla ezindlini zabo. Ibhajethi fanele ibone ukuthi abantu baba lezindlu zokuhlala, abantu bebe nezibhedlela ezilemithi lamahotela azikolo, abantwana befunde kuhle, kube la manzi ahlanzekileyo. Khathesi sibo la manzi liyahlupha emadorobheni, liyahlupha emakhaya, liyahlupha. So ibhajethi le fanele ukuthi ibone ukuthi izinto zonke lezi zenza kahle.
Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Masimba Kuchera yena uthi loba nje ibhajethi yalonyaka ikhangele indubo ezibhekane labaningi, kuqakathekile ukuba incede uzulu.
Njalo kungabi le-corruption, kungabi lenketha yabetshabe, yikho esesikukhangela ukuthi izikolo zangkhona zizathola njani le sanitary wear naleyo PPE. Kodwa kuyinto okumele siyamukele sibili ekhulunywe ngubaba uNcube.
UNcube uthi uhulumende weZimbabwe uzakwehlisa indleko yakhe yeholo lezisebenzi ngokwehlisa indleko yama-subsidies, njalo uzaqakathekisa ukuba ilizwe lithole imali kugatsha lwezokwemba. Uthi kuzaba le mali ezakuya kunhlelo zokuthuthukisa izigaba olu-devolution of power engaba ngamabhiliyoni phosa angamathumi amabili i-19.5 billion amadola eZimbabwe. Imali ephiwe ugatsha lwezokulima ifika kumabhiliyoni edlula amathumi amane 46.3 billion. Imali ephiwe ugatsha lwezamakhampani amabhiliyoni edlula amabili i-2.3 billion. Ukuthi olokwethekelela kwelizwe lwathola amabhiliyoni phose amabili 1.8 billion. UNcube ugcizelele esithi uzakupha imali yokuba umgwaqo ohlanganisa i-Beit Bridge ne-Harare ube usuphelile ngomnyaka ka-2022, kuthi uhlelo lwamanzi olwe-Matabeleland Zambezi Water Project wathi lalo kumele luqakathekiswe. Ngimele isidlo 7 ngiseHarare, ngingumlandelozi Ndlovu.